Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ngolesine mhlaka 14 Zibandlela 2021 ngiphathele Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ngathanda ukuthi ngilethe isibongo kuhulumende ngokwenza amanyathelo amahle kangaka okuncedisa ama-nurses lama-doctors laba abon ground ukuthi bethole more staff engasiza kumbe ithi compliment imisebenzi lama-efforts abawayenzayo currently.
Incwadi kwezempilakahle ukuthi lanxa uhulumende esithi uselethe abongi ezibhedlela ezinhlanu ezelizweni ukulwisana lo mkhuhlane we-COVID-19 kuningi okufanele kwenziwe ngoba abeneli njalo impahla zokusebenzisa ziyasilela. Into lezindaba uHope Chingono walelwe ukuhlawula isibambiso sebail emthethondaba kukamantshi ngasikhathi sinye. Emthethondaba munye kuhlukunyezwa intethe lezindaba ezimeleyo ebisemthethondaba. Izolo kube ngelinye lamalanga abelenani labafunyenwe bele-COVID-19 abaphezu kwenkulungwane beyi-1,017. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izolo libe ngelinye lamalanga abelenani labafunyenwe bele-COVID-19 abaphezu kwenkulungwane 1,017 abaphose bafike ingxenye yabo 419 bengabedolobheni leHarare. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyanwe belegciwane leli. Lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho nyakenye kwaba zinkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lane 24,256. Anastasia Ndlovu uzethulela lolu daba.
Abakhulelwe ngumkhuhlane owe-coronavirus babhubha abangamachumi phose amane 38 izolo kuphela bakhuphule inani lasebebulewe yiwo kwaba ngamakhulu phose ayisithupha 589 kuthi abagule basinda kuwo sebezinkulungwane bayedlula inkulungwane ezilichumi lantathu 13,658. Emazweni ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abangaba izigidi ezedlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 75,700 kuthi emhlabeni jikelele sebefika izigidi ezingamachumi edlula athoba munwe munye lambili 92.5 million ababanjwe ligcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.9 million. Elemelika yilo elilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu kakhulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula amachumi amabili 23.1 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 384,794. Kubikwa abekolitshi le-John Hopkins University lakwelemelika. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi lanxa uhulumende esithi uselethe abongi ezibhedlela ezinhlanu zelizweni ukulwisana lo mkhuhlane we-COVID-19 kuningi okufanele kwenziwe ngoba abeneli njalo impahla zokusebenzisa ziyasilela. Izibhedlela lezi zibalisa eSeparare Nyathwa, Wilkins, United Bulawayo Hospitals, Leseton Grove koBulawayo. Okuningi ngokwenzakala ezibhedlela lezi asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lodokotela Rogers Magigo ingcwethi kwezempilakahle.
Oqala ngathanda ukuthi ngilethe isibongo kuhulumende ngokwenza amanyathelo amahle kangaka okuncedisa ama-nurses lama-doctors laba abon ground ukuthi bethole more staff engasiza kumbe ithi compliment imisebenzi lama-efforts abawayenzayo currently. Kuyabongeka sibili. Bese ngiphinda ngithi there is room for more, khona okunye okuningi okukhulu uhulumende angakwenza to bring in more nurses and doctors. Bese ngikhuthaza ukuthi if it's possible ku-capacity yakhe njengohulumende akwanise ukuthi alethe even more nurses and doctors babuye bazosebenza. Kungasiza kakhulu ukuthi bancedisane ama-doctors lama-nurses to address i-COVID.
Kodwa sikhuluma nje kuyini okwenzakala izibhedlela ngemibheda, imitshina yama-ventilator lokunye, kuyenela yini?
Ngesikhiwa bathi overwhelmed. Ama-cases ethu ayengeza and lokhu kuyatshengisa kuma-hospitals ethu ngama-numbers esiwatholayo. Kwamanye amalanga nxa kukubi sibili i-space siyagcwala imbheda, especially le-ventilatory support, ama-ventilator. Ngakho-ke yibubunzima obungani bukhona kathesi, ikakhulu eHarare kwande ukuba njalo kwamanye amalanga. Ngakho-ke kuyafunakala ukuthi i-capacity yethu inganiyengeza eyama-beds lama-ventilator.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngokuthi bezivikele ku-COVID-19 ngoba bathi kufanele bephume phandle bayiziphandela ngesikhathi igcikwane leli lokho limemetheka, labo kumele behlale ezindlini nge-lockdown?
Kuyazwakala kumele siphile singabulawa indlala, kodwa i-COVID ibulala masinya ukwezidlula indlala. Ngakho-ke i-encouragement yami ngeyokuthi kasilwiseni ukuthi si-survive i-COVID bese sizaphuma-ke siphande, sichelesile, sikhululekile. Okwakhathesi asilandeleni amanyathelo esiwaphelwa ngohulumende ukuthi sibe ku-lockdown, sihlale ezindlini, singaphumi okungela msebenzi okungazwakaliyo. Kodwa nje siphume nje unkonoko okhulunywe nxa sihambisa umuntu ogulayo, nxa siyathenga ukudla lokunjalo njalo. Ngoba ezinye indlela lezi zizayenza ukuthi sibambe lo mkhuhlane bese sithelela abanye kumbe thina bese sibulawa yiwo. Ngakho-ke yiyo i-advice yami. Yabo.
Lo ngudokotela Rogers Magiko, ingcweti kwezempilakahle. Ubexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga kweStudio 7. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office of the Coordination of Humanitarian Affairs yethule umbiko oveza ukubana eZimbabwe izehlakalo zokuhlukumezana emulini eze-gender-based violence ziqonge ngesilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini 200%. Ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe kulandela ukuqhamuka kwe-COVID-19 ese-lockdown. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba njalo ekobulawayo.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba i-United Nations Office of Coordination of Human Affairs i-OCHA ibike ukuba phakathi kukazibandlela kusiya kumpandula 2020 amacala edlula inkulungwane ezinhlanu 5507 e-gender-based violence amangelwe ngaphansi kwe-National Gender-based Violence Hotline. Abe-OCHA bathi amacala e-GBV aqanise kakhulu eZimbabwe kusukela ngomnyaka odluleyo ka-2020 ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. I-GBV hotline eyamukele amacala isilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini uma kuqathaniswa lomnyaka ka-2019. Olwela amalungelo oluntu umqondisi we-Youth for Innovation Trust uThando Gwinji uthi kuzwisa ubuhlungu ukuba amacala e-GBV BV lokhe esanda ezweni.
Kuzwisa ubuhlungu ukuthi ukuhlukumezana ezindlini lama cases e gender based violence lokhe esanda. Njengesizwe kumele sinanzelele ukuthi ugubhane lo COVID-19 alu affect health yethu kuphela, kodwa luya affecta lendlela esiphilisana ngazo endlini njengoba sile lockdown. Sesingaqedwa ukuchayana singakabulawa la umkhuhlane wona lo esiwukhanyeleyo. Ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende abambisane lama state actors ekuqedeni lolu hlupho kusesemasinya singakazisoli.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi weHarper Cook Trust umnumzana Dumisani Nkomo upha umbono wakhe nge-GBV.
Indaba ze-gender based violence ziyanda ikakhulu ngesikhathi se-lockdown. Ngoba sithola ukuthi ukuqala kulamsebenzi abantu abaningi abathola imali, ngenxa yokuthi abathola imali uma ngoye ugcine sehlala khona beziwo emakhaya abantu begcine besilwa. I-gender based violence kumele iphele iqedwe. Kumele kudinga amaqhinga ukuthi ekakhulu amadoda bafundiswe ukuthi bephathe njani umkabo, bephathe njani abesifazane, njalo baziphathe njani uma bengelamali, nxa bengelandlela yokuzisiza, baziphathe njani. Ngoba nxa sikhayela iZimbabwe amadoda amaningi asebenzi, abasaziboni njengamadoda. Ingakho-ke abanye sebetshengisa ubudoda babo, babone zani batshengisa ubudoda babo ngokutshaya. Khona kuyibunyamazana hathi ubudoda.
Abe-United Nations bathi imuli ezihlukumezekileyo ziphila nzima, njalo ngalesi sikhathi kwasetshenziswa abantwana emisebenzini etshiyeneyo okubizwa ngokuthi child labor. Abanye besendiswa besesebancane, abanye bebanjwa ngamandla ukuya emacansini emizameni yokuziphilisa. Kuthi ukusilela kwemali kwenze kwabanzima ukubuyisela abantwana ezikolo, ikakhulu abangamantombazana. I-OCHA iqhubekele phambili isithi abantwana beZimbabwe abedlula 4.6 million balahlekelwe ngezemfundo, kanye nezikolo bezingekho esibangeni sokutholisa imfundo kahle. Kuthi abafundi abedlula 1.7 million bebengasatholi ukudla esikolo. Ukuphazamiseka kwezamalungelo oluntu ngesikhathi se-lockdown, i-OCHA ibike njalo ukuba kubangele njalo ukuthi abantu bangadli ukudla okwakha umzimba ngoba kunzima ukukuthola. I-OCHA ithi njalo kungakhathalekile lokuthi izulu liyana eZimbabwe, abantu abedlula 3.4 million emaphandleni babhekane lendlala enkulu eqale ngo-2020 kuzaze kudlule umbimbitho ka-2021. Abantu abayi-2.3 million emadolobheni bakhangelele ukubhekana lodubo lunywe lendlala lonyaka. Kulandelwa ucwaningo oluka-2020 emaphandleni olweZimbabwe Vulnerability Assessment Committee iZimvac luthi imizi edlula amashumi amahlanu ekhulwini 51.5% ehla ukuba lenzuzo yokuziphilisa ngesizathu se-COVID-19. Imele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalondoloza izibotshwa abakade behlomile ngembhobho yama-AK-47 abohlangothi lweZimbabwe Prison and Correctional Services babikwa behlasele enye intatheli-zindaba esebenza izimele uFrank Chikore ebisemthethandaba weHarare Magistrate Court ihamba ngomsebenzi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sehlakalo sihlasimulise umzimba wabanengi abakade besemthethwandaba kamantshi eHarare ukuzalalela lokuzakuzwa izinqumo zendaba ezijiyeneyo ezikade zingena namhlanje. UFrank Chikore ubethatha imifanekiso lamavidiyo ekufikeni kukaHopewell, umsekeli womgcinisihlalo we-MDC Alliance umnumzana Job Scala, lezinye izibotshwa kulo umthethwandaba ngesikhathi imota ebithwele lezi zibotshwa ifika ivela eChikurubi Maximum Prison. Lokho kufakazwa ngokuyividiyo okufitshane uChikore akuthetheyo ngesikhathi efuqwa ngolondoloza izibotshwa. Kuthiwa kasuke lapho kade emikhona esithi nxa engasenzanga lokho uzomhlasela. Kodwa uChikore walile ukwethuselwa, watshela umahlasela ukuba enze akufunayo njengoba yena engasoke asuke lapho kade ethatha ividiyo yakhe khona. Omunye njalo olondoloza izibotshwa enguye ohluthune umakhalekhukhwini kaChikore akade ewusebenzisa ukuthatha leyo vidiyo kanye lezithombe. Lesi senzo sisolwe kakhulu zinhlanganiso ezimela intathelizindaba ezigoqela Young Journalists Association Zimbabwe. Isikhulumeli seyotsha uLeopold Munende ubekhona lokhu kusenzakala.
Esikubone namhla ecourt lapho ipolisa ele prisons likhiphe umbhobho la ukukhokha lingani lifuna ukudubula uFrank Chikore asizayo sikubone eZimbabwe. Siyakusola kakhulu njengentathelizindaba. Lokhu ngenye indlela yokusethusela thina intathelizindaba ekusebenzeni kwethu.
Isifiso seyotsha lezinye ezimela intathelizindaba elizweni uMunende uthi kuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abonise ukuba wehlukene ngempela lo wayekhona.
Bona bazenza bodwa ukuthi ibizo labo selilokhe lingcola each and every day. Ipolisa leli kufuze libotshwe, njalo thina sesikhulume lo Frank samtshela sathi elireporte ngiyo iZimbabwe President Correctional Services.
Amapolisa eZimbabwe Republic Police asebenzela emthethwandaba kaMagistrate Court eHarare acine esiyathathela abalindi bamajele umakhale khukhwini wabuyiselwa kumnini wawo uFrank Chikore ocine eqhubeka kakuhle ngomsebenzi wakhe. Kunjalo nje idale likamantshi eHarare liyalile isicelo sentathelizindaba esebenza izimele uHopewell Chingono sokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athonisiswe esuka ngekhaya ngemva kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu olwedlule esetheswa icala lokufafaza amanga. Umantshi Lazini Ncube uthi kulobufakazi obukhulu kakhulu obuveza ukuba ngempela walidala icala igqwetha likaChingono kulolu daba. Umnumzana Phayida Moyo Sawurombe wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights utshele intathelizindaba ukuba bazosiphikisa emthethwandaba waphezulu lesi sinqumo.
The court decided not to grant him bail. One of the reasons that gave is that Mr. Chingono is...
Lesi sinqoba ngokubona kwabo njengomthethwandaba ulakho ukudala amanye amacala afanayo ekubheyo njalo. Thina ngombono wethu sithi uChingono kayisiso sibotshwa esesagwetshwayo. Akalacala athe waligwetshelwa ngisho elilodwa kuyukuphosisa okukhulu ukuthi umthethwandaba uthi wona ulakho ukudala elinye.
Other offenses whilst on bail would be a gross misdirection.
UChingono ubotshwe esetheswa umlando wokufafaza amanga ngemva kokuba elobe enkundleni yokuxhumana eyabulenjini eyeTwitter esola ucuku lomunye umpolisa obikwa wachaya usane olwalusemhlane kanina lwafa. Amapolisa ngakwelinye icele athi enza uphenyo ngalolu daba afumana ukuba akafanga lowo mntwana eziphilela kanye lonina waze wakhulunywa laye lasemsakazweni oweZBC. Kodwa abanye abalobayo enkundleni zokukhulumisana ebulenjini ku-social media bathi umfanekiso wevidiyo kamama okhulunywe laye zintathelizindaba zomsakazo we-ZBC wehlukene lalo osabalaliswe enkundleni kubo WhatsApp laku-Facebook kamama owakhanya ephethe usane olungelampilo edonsana lepolisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kulabanye abantu abathi ukuxokozela kwezombusazwe kwelemelika okukhanya kukhuthazwa ngumongameli Donald Trump olwisanale impumela yokhetho olwenziwe ngolwezi nyakenye. Sokululaze ilizwe leli kwanika ababusa ngocuku igunya lokuncindezela uZulu emazweni abo. UKips Dube usethulela lolu daba.
Ezinye izikhwicamfundo zithi ukuphumelela kwelizwe kukhanya ngokuqhutshwa kokhetho olubalulekileyo ukulandela imithetho ukunanza amalungelo kaZulu lokunye okujiyeneyo. Zithi okwenzakala kule Melika kulezi nsuku ukulomongameli okhanya ephikisana lokho konke lokhu sekuphazamise isimo sezombusazwe elizweni leli. Ngakho-ke zithi ele Melika seliphelelwe ngamandla okukhuza inkokheli yakwamanye amazwe ebuswa ngodlame. Umongameli Donald Trump usanda kuthuthuzela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edala le-Congress lapho bekubalwa khona ama-electoral votes. Idale le-House of Representatives selethule isinqumo sokuthi kumele athoniswe amacala ambalwa aveza ukuthi kalandeli imithetho yelizwe. Umnumzana Mlungisi Dube olandela ezombangazwe uthi kulihlazo okwenzakala eMelika.
Indlela uTrump kade esenza ngayo kusuke wathi kwayenza ukubana kuphe igunya ebantwini ama-dictatorships emazweni njengabo Zimbabwe labo Uganda lamanye amazwe nje asathi elwisane lokuthi ebe democracy ngoba bethi phela nini okwenzakala eAmerica okukhangele khona ukuthi kule democracy ukuthi kwenza njani kodwa nje okuhle ngeAmerica ukuthi ilama institutions akwanisa ukuthi efake ama checks and balances okuyikho okuyenza ukuba noTrump asoze besaqhubeka ebe ngupresident.
Umsekeli webandla lezano PF umnumzana Philip Gawule uthi okwenziwa nguTrump sokubisele emuva ilizwe leli kwezombusazwe.
Okusenziwa nguTrump sokusehlisa izinga leAmerica akade abantu belikhangelele. Abantu umhlaba wonke jikelele bebekhangelele iAmerica njengechampion kwezedemocracy. Ibisibonelo iAmerica nanxa kulokunye kade singakuboni njengakhonokho.
Ugawule uthi sokuzaba nzima ukuthi abanye abantu balalele okwethulwa lilizwe leMelika.
Abantu bonke sebekhangelele ukuthi lanxa iAmerika ingakhulumani hhayi ufana lomfundisi lwana ehambe siyachumayela lingenzi ukuthi lingajontshi umuntu ongcolileyo engumfundisi esimaphambi kwabantu echumayela ilizwe likaNkulunkulu. Yikho sokusenziwa iAmerika. Osokusenziwa uTrump lapha ngathi secobodisa sibilo kade kusele kwezedemocracy kwalicobodisa laphela kanti duru. Akusela nto abazayitshela abantu futhi ababuye beyitshela abantu. Ambondi ukhona umuntu ozayilalela mina njengami ngomunye umuntu engizathi mina nxa bekhuluma ngithi baqale belungiswe kwabo kuqala andibana bekhulume ngokwabanye basebezingcolisile kakhulu laba bantu.
Umsekeli kaTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi okwenzakala eMelika kuyalelulaza ilizwe leli.
Kwakufaka isithombe sikahle ezweni elikhulu njengeMelika elizwe evele lidume ngokuthi lichothoza amanye amazwe makufike esikhathini sokhetho.
Idale lesenethi likhangelelwe ukuthi lizadonisa amacala ethiswa uTrump lidale le-House of Representatives. Umnumzana Biden owebandla lamademokrats esengene esikhundleni. UBiden ukhangelelwe ukuthi uzavuselela isisindo sombuso welizwe lweMelika loba nje kulabanye abathi kuzoba nzima ukwenza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukips Dube.
Live talk lamhlanje kuhlelo asiyihlizweni bomama sikhangela ukubana abesifazana baphila njani phansi kwe-COVID-19 lockdown lokwenzakala eMelika. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngathi kwezempila kanje ezikunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngemikhuhlane eWorld Health Organization sezifikile eWuhan kwele China kuyahlolisisa indawo okuthiwa kwaqhamuka umkhuhlane weCOVID-19. Abantu bakwele Uganda bavotela mhla ukhetho lukamongameli okungqelana khona umongameli Yoweri Museveni, umculi olodumo uBobby Wine labanye bekuxokozela okumangalisayo kungakenziwa ukhetho lolu. Abahlamuki sebehlasele isigodlo sakwele Central African Republic kulandela ukhetho lukamongameli olwenziwe izolo. Ilizwe leli selincediswa ngele Russia, ele Rwanda lebutho le-United Nations ukulwisana labahlamuki laba.
Namhla izizalwane zakwele Uganda ziya kukhetho lokudinga umongameli ozakwelama umongameli Yoweri Museveni osebuse lelo lizwe kusukisela ngomnyaka 1986. Kulabancintisa uMseveni abalishumi kodwa okhanya elabasekeli abaningi ngosakhulayo umnumzana Robert Sentamu oleminyaka engamashumi amathathu lasithupha owazakala ngelokuthi nguBobby Wine odume njalo ngokuhlabela. Abanye bathi umumo wele Uganda ngalesi sikhathi ufana xathu lo weZimbabwe ngoba kungela kukhankasa okubalulekileyo kulandela ukubotshwa mahlayana kukaBobby Wine labanye abancintisa ndawonye laye labalandeli babo. Kulabanye njalo abaningi asebebulewe ngamapholisa lamasosha abakade bevimba imihlangano kaBobby Wine. Sikhuluma nje uhulumende kaMseveni usevale ubulembu be-internet ngoba uBobby Wine ube lomkhankaso obanzi ebulenjini lowo ukuhlaziya lolu daba. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula le ngxoxo.
Into kuphela singayifana niza lokhetho lwe-Uganda nangabe Zimbabwe mhlawumbe yiko iminyakana le ukuthi hayi umfana oncelisayo omncane upresident okhona mdala kodwa okunye konke okwenzakalayo is a definite shame and you wonder ukuthi kona USA bangaphi or EU bangaphi. Today I was so shocked to see umfazi kaBobby Wine ehlukumeza kabuhlungu waze wasala enqunu esezigqokele nje iphenti kuphela echaya ngamasosha khona ngale ukuthi uyenze nasazi asikaze sibe lako thina okunjalo lapha eZimbabwe. Yes, kudala maybe ngesikhathi sikababa umgala bala kwakho waphosa ngani sofuna ukubonakala sokwenzakala but ever since ukungena kwababa umnangakwa we have campaigned alongside with the opposition. We have seen Otamisa going about their campaigning businesses without any harassment or ukuchaya okunjalo ngobuhlukunyezwa kumbe uhlukumeze imuli zabo. Of course in any society awusozuswele lapho okuzaba lungamahlongandlebe okuzayenza into engayisiyo.
Nanti udaba Sibindi uyavumelana laye yini uthumi?
Okokuqala ngithanda ukubana ngithi uthumayi ngiyakulinazelele ukuthi ipasangale ngumfana omncane sikhangelele ukuthi nalo ozibambileyo usengumuntu omdala njalo ubevele khonakhona pha kodwa-ke engxenye esingathiyana khona lo bakuthumayo ukuthi ngibona ungathi lanxa kungabe konke kungaqondanga uhamba kuhle ngendlela yakhona e-Uganda but in terms of democracy ngibona ngathi khona kwani okwenziwa ngumfana ekhanye ngasitalisa umntala nzima kutho ukuthi imnangwana la iza ngumntu olamathuba amahle ukuxa ehambe ebantwini akhampeni engaphanjaniswa alithamayishiza ke engaphanjaniswa ngokunjalo yikho kwenza abelisanisimo engxenye kusuka kube nzima lapha eZimbabwe kwesinye isikhathi niyanazela xa sokusuba lama-elections kuba lokunzela kancane ukuthi kakhulu nga-opposition ube lama-chance amazanazela ukuthi even apha kwezemedia kulesithi i-public media otelevision awubonabonakali kuyabe kukhanya one side nokuhambahamba kwakho ungena ebantwini awenzakali kuhle kuba nzima and khona kwakutsho bakutshuma ukuthi ubona umamalwana esenziwani engakutsho yikuthi engxenye umama lwana ngokubana wami umama oyibhizele campaigna ngendlela becampaigna ngayo kodwa eZimbabwe angiboni khona ukuthi bengafikelisa i-12 ingase kwenzakala lafikelisa isima engxenye ngasikhuma umuntu osebojombo okwenzakalayo so nenxa kungahambi kuhle ekhethweni yebo kuhamba kulandi 100% kodwa ngibona ngathi kulomehluko kancane idemokrasi yeUganda yangali ishene lethu yikho ubona umfanisa kasemdala nzima kanjeya.
Ye baba Chuma, sizwa kuthiwa i-internet icitshiwe khona le e-Uganda ngumongameli Museveni. Nxa sikhangele eZimbabwe ike yacitshwa lakho i-internet, singathini thina nxa sikhangela khona lokho okucitsha i-internet?
Ucitsha i-internet akusiyonto evame ukuthi ibilungile kodwa kwesi sikhathi nxa izizathu zangkhona zifakekile kuzwakala kona kuyabe kusenzelani mhlawumbe yinto engakhangelwa kodwa khona ngwakho vele into elungileyo ukuthi yona abantu kabayekelwe bebe-expressa imibono yabo kuhle kodwa bengayenzi lokwana okokufuna ukwenza ama-incitement njengaloko esikubona sokusenzakala uku-president Trump we-America ukuthi ugcine sebhanwa kubo-Twitter and everything yikuthi khona wena usufaka-ke izinto ezi-encourage ukudlwakudlwako ezi-encourage ukuthi nabantu begcine sebedlebana belimaza kambe even bebulalana njengaloko esakubonayo mhla ka-6 January e-Washington DC so atime it becomes necessary ukuthi uthi hayi manathi ukucinjelwa kusidile ngokwethu khonapha silapha zodwa imakele nsizwa ufowethu silabana esithi kona umfanalwana e-Uganda kune-democracy umfanalwana bavumele ukuhamba umfanalwana kavumele ukuhamba all rally zakhe zithela amathi egazi sibidi nxa wakazi ukunazelela uthamisa lapha ebehamba amarali esenza konke ethaya ama-stage waze wawa kwenye i-stage eyedwa kungena muntu omhlukumezeleyo kungena muntu omanisileyo so angeke wawukompare vele iZimbabwe and Uganda in terms of ama-elections lawo.
Hayi kwezwakala Sibindi, ungasidobela uhlelo usitshela wena ukuthi ubona njani njalo ukukhulunywe ngubaba uThuma uyavumelana lakho na?
Engakutsho yikuthi ukuvala kwe-intanethi kuyinto embi kuzananzela ukuthi sibalo sibone ukuthi e-Afrika especially laba ama-leaders angasebekhulile bayananzelela ukuthi bona engxenye abala amathuba amahle ikakhulu labantu abahamba laba abasapota ukuthi bangene kuhle kwi-intanethi kodwa umfana omncane uzananzela xa sesikhuma abantu abatsha yiba abaningi kupopulation e-Uganda kumbe general nje e-Africa kwakhona ngokunjalo umfana usebenzisa i-intanethi kakhulu yokubana azimakhethe alithi manifesto yakhe icace kuyikho bona zela sokungasokuvalwa i-intanethi leya engxenye njalo so esazi phela njoba siyazibona zwala lapha lapha lezi babakwazi uyafana kulengo ozi yokuthi engaye phela angikwazi ukunzima ama leaders abantu abasezikhulile nje umsembe wabakuthi isikade sithi angabuza abanye bakuthi kanti le madoda lapha sokuzima yenze njani bese bethela into hayi ndoda ngifanele ukuthanda internet ivale kodwa khona kwana salva sithi asiyinto enhle kuyinto embi kodwa kokukhona iqinisweni ukuthi abantu laba eAfrica abantu abaningi abantu abasha engxenye kube isifundo esibili eAfrica ukuthi abantu abasha lesihlanganiseni ngesibona endini athi siyangena ezintweni lezingena kupolitics ngesivotela abantu abalingana lathi kwesikhathi enxenye bangasincedisa ukuthi izimvo zethu kumbe isifiso zethu xa sebeyikhona ezikhundleni zibanjwe ngendlela ezifunabanjwa ngayo ngoba bayimajority phela.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lesiphatha amandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lo Chris Gandey we Studio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo ngu Praxedes Jeremiah.